Kubekela phambili sixoxa lenyanga enkulu uMahlunga ngembiza yabo baba lokunye nje okuthiyeneyo.
Ukumotha lokukhulumayo sokuyibuthakathi kwesikhuluma ngabo la. Okwenziwa ngabantu abakhaliphe kakhulu emithini, abagaba lokukhaliphe emithini in a negative way. Right. Lento le into embi kakhulu masiyenza kanamuntu wendoda kuzima umuntu akhulume phambili kanje. Hayi simthambe lena ite lihlazo kakhulu ngoba manje sikuvelele uyabungasakwazi ukuthi usukele ngabe. And the last one njalo umntotho oluzaza angagulela kuhle angazangabe lami umuntu njobe right side njobe ufika nje wenziwa lokho. Iminingi kakhulu imithi yobuganga phandle la sokusiya ngokuthi uyakuthemba yini lokho ngoba omunye ungasukela ungakuthembi wena uzaza ukuthemba umntazi owutshaya ekhaya. Ubuthakathivu usekhona phandle lapha kuningi kakhulu and abantu bayabenza imithi ngilayo nginje mina ngiyinyanga. Ngiyayazi imithi egadileyo ukuthi lokhu ungakwenza kanje umuntu kuyajika kube nje. Lokhu ungakwenza kanje kuyajika kube nje. Kodwa ke ma usuthe kwenzeka emuntwini. Kuzimu kwa-understanda wena osuvelelwe yilolu hlupho usuzwa ngalo muntu okuncedisayo ukuthi hey lapha ndoda kwenzakale kanje langivelelwe into enje ubuvelelwe into enje ubotshiwe kunje angithi ma sokunjalo ungambuza ukuthi ubotshwa njani I cannot explain you that one because wonke umuntu le ndlela yakhe angithi
okay
bese mbuya-ke entweni yokuthi umuntu obotshiwe yena uyelapheka naye ubuze ilo mbuzo angithi iyelapheka impela ziningi izindlela zokwenza lokho kuya ngokuthi ubotshwe njani futhi malo muntu omsizayo-ke ezethe waba lokukhalipha lokuthi adingisisa abona ukuthi kwenziwe njani kuye lo muntu aphendule-ke manje sifika lapho baba ngoba ayikakuhlakanipha yehlule njengehlakileyo-ke leyo mazinjalo silokubotshwa phakathi ngehluleka umuntu bakusebenzi bakwehluleke ngoba le mithi yale abo baba esikhuluma ngayo manje lama umuntu ebotshiwe ungayisebenzisa ingakusebenziseli
yabona
esikhathi esiningi futhi kwalotho othi unikeza umuthi ayesiuyamsebenzela kanye kubuye kubuyele futhi back to normal back to normal state yakhe yokugula lokho uyathola ukuthi kuyabe kudale lokho mhlawumbe uthi vele ubothiwe sodinga ukuthi uhlakaniphe nawe ube kwazi ukuthi ubothiwe njani ngoba kunzima ukwelapha umuntu mhlawumbe othakathiwe ungakwazi ukuthi umuntu omthakathiwe hlampe usebenzise buciko bani ukuze afike kulezo simo amfake kulezo simo akusona that thing ayenzelwa umuntu lwana ukuze ukwazi ubelapha akusadingi ukuthi directly umuthi umuntu ophethuke le problem yesilisa sikwiza isilisa ngesintu la le problem yesilisa ibize lokho igama lohlonipha ukuthi ayinkinga yesilisa angithi ma usufike kulokho ukuthi pho uthatha any muntu umnikeze hayi lapho uyakuqamba mangu ungamzama umzama umuntu uhluleke kodwa kungavela ubekwazi into oboshiwe sokule sicuko bakhona okusetshenziswayo ukuthi weqe le nto leyo abayenzile sokuhlulela ungadlula khona pha usadingi lo umnikeze emnini ithi yokuthini yokuthini
hayiazilapho
ngoba njalo ukuhlulisa abantu
aizaziezingalezo
ngoba abantu abaningi abaselabo ulwazi lwesifake selwesilakile abanye bengahlahlanga vele bengasazi bengakhulekangi abantu abane bakhulela emasontweni sevela yi-problem esidinga sona leso sinto ngasakwazi saqonde i-direction ngoba nakho manje siye emuntwini oyinyanga njengami so sezibona abantu sehambe sekudevu sekusathana sesayidinga sathana
siqedze ngalokho okugqiza lokho sibone begqizile omama labo ugqiza lokho kuyabongokwane kusebenzana kuyasondeza ubaba eduze kwenza ukuthi yena umama yena akhwabitheke kwenza ukuthi abophe yini ubaba ngokwane ukugqiza lokho abamama abagqizileni
hayi lokho yimikhuba yabantu njengoba sijike ukuthi izinyanga zihlukile angithi le mikhuba yabantu ihlukile abanye bagqiza kungokwakibo ngokudala bena bakwenza abantu abangamantombazana khona kwangithi lapho ezizakutshela enye into futhi manje lapho ezizakutshela engiyiboni leyo mina hayi uyithesambe fa mina ngiyahlala ezambia awuna umsebenzi wami leyo ngiwenzayo sendihlala amazwe amaningi kakhulu e-Afrika khonapho ngiyahlala ezambia mina kule nto abayenza abathi umoyi ngiyakwazi okwenziwa amantombazana mayethomba ekhula thina ngithi engikhaya ngapha amantombazana ekhula ngabafundiswa lutho ezintweni zocansi la akulanto abayifundiswayo ungabe ngihlahla kuthola u-anti ozangitshela lama-secret 102 but kodwa ezambia embone khona amanyanja kulo mthetho kulo mkhuba uvela abawenzayo okuthiwa ngumoyi bathe nomntwana intombazana mayeqala ukuthomba qala ukuphuhla amabele la bathe bakhathi ungifundisa into yakhona yenziwa ngomqamelo ofaka amanarithi bamenze umntwana bamthrena into yakhona is something oyebona i-weird wena ma ungekho ukatha yakho mina nginje ngayibona i-weird kakhulu ngayingithusa ukuthi
ufaka umqamelo narithi leli kufake ngaphi
fundiswa into zozazi ukuthi uphatha njani indoda uyibamba njani indoda uyimanja le ndoda makusekusecansini khonapho kodwa-ke lo mkhuba lo umkhuba wabo oyi-culture yabo labana abantu okuthi wena athi simangutshela ngawo siwakhe siyofind it weird kodwa bona nje labo beyinto abayenza openly ukuthi babebiswa abantwana kugogo wakho nouyokwenza lokho
sithathele lithuba ukuthi sibonge inyanga uMahlunga lo ezothusa sibanda asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.